Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Ibandla lezanu-PF selifuna ukubisela abaxotshwa kubandla leli nyakenye kusanda kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Kulezi zizalwane zeZimbabwe esizibaleke entilongweni kweleBotswana esizidingwa ngamapholisa ngamehlo abomvu. Siqhubekela phambili ngokuhlolisisa isifo semvukuzane yebele. Wezombusazwe sixoxwa ngabantu abakade becelwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali ukuthi baphendle ukungethembeki. Ulife Doc namhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxwa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001 202 465 0318, kumbe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eyefacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowaphasi 7 ntambama langowaphasi 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM, 4930 15580, laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.